So we see card descend VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani izolukandaba mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 9 Mfufu 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
wasukuthutha abantu abaningi ku ayisikhathi yoxotshanisana lathi mina bavimphambi sifanje nje sichiwe yi-2 zenemva kokhona kwanangcine khonapho ngizibona ivesensemoteni semvesibhedlela mna ndimesimagabulela ukuhla nenyawo zonke
kufe umuntu oyedwa abambalwa balimala kudlakela oluqhamuke ekulwisaneni phakathi kwabothekeja abemba igolide okungekho emthethweni eGwanda.
So zibekwazi lokuthi kumele uthengele ngasikhathi bani kuyimalini ngoba ibond sele price yalo iswipe le price yalo iswipe le yikho cash le cash but okuhlukuluza kakhulu ukuthi abasinikeza impahla sebefuna ama US dollars kumbe ama rand thina ama rand njengabantu asikwazi singathatha ngapha ebhenka wakho.
Izitolo ezimbalwa zakoBulawayo zivalile kuthi ezivuliweyo zithengisa impahla ngentengo ezehlukeneyo abanye bengazihluphi ngokufaka intengo umuntu eyitshelwa lapho esebhadala ngoba iqansa mahlayana. Uhulumende uthi osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla mahlayana kumbe ukungemukeli imali yebond bazathathelwa amalayisensi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umuntu oyedwa abambalwa balimala kakubi kudlakela oluqhamuke ekulwisaneni phakathi kwabothekeja abadabuka ezigabeni zangempumalanga kwelizwe labesindebeleni emigodini yegolide eyevova eGwanda. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Impile ibikwa isile sikhathi eside iqalile njalo esikhathini esedlulileyo amaNdebele asuke eFlabusi ebehleze ehlukuluza abempumalanga okudale ukuthi labo baqoqane bahlome ngomvulo bayephindisela. Abalimele esiqophelabo esibhedlela esikhulu seGwanda bathi bahlaselwe ngomvulo ekuseni ngabantu abafika amathumi amahlanu abakade behlome ngamabhemba lamahloka. Ofileyo udotshwe egangeni njalo ubikwa efunyenwe equnwe inyawo zombili. Umqondisi wesibhedlela seGwanda uDr Phuki Chimberengwa uveze ukuthi bayamukele isidumbu esisodwa kanye labanye abalimele kakubi. Umnumzana Limkani Sibanda osuke enkankezi eFlabusi ngomunye wabothekeja abahlaselweyo walimala kakubi. USibanda ulandisa okubehleleyo.
Zulu ungo 8 ekuseni siqeda kupheka isitshwala nje ukuthi sisebenze wasukuthutha abantu abaningi kakhulu ayisikhathi sebexotshanisana lathi mina bavimphambi sifanje nje sichiwe yi-2 zenemva kokhona kwanangcine khonapho ngizibona ivesensemoteni semvesibhedlela abebengafika o-50 something abesishone ukuthi bakunganikule ukuthi vele ishona vesezindebele bangani bazibonana mna ndimesimagabulela ukuhla nenyawo zonke lezi.
Omunye wabalimeleyo abalaliswe esibhedlela ngumnumzana Ngqabutho Ncube onesitolo evova njalo uthi uhlaselwe ngomunye wabathengisayo. Uncube ulandisa isisusa salolu dlakela.
Laba abafafuzi behlala besiba lokuyisikhathi bona vele besekuyisikhathi bangabona nje umuntu okhuluma isishona bamthini bambambe bamgarata yikho okudala ukuthi labana labo bagcine besiyaqhubuka ngale bebuya ngapha bezosiathaka kwakungazokuthi sesingena ku-crossfire singazi lutho ngoba besekulamna sekulokhana ukuthi umuntu onke uthitha okudaka okhulumisa indebelo sokumele atshaywe njengendlela nabade beyenza ngayo vele.
umnomzana Amon Matafe ningubo tenga igolide tonuthu la ngomuntu olaliswe esibhedlela ngemva kokuhlaselwa emzini wakhe ngomvulo ngabantu okucatshangelwa ukuthi bengaba ingxenye yalabo abaphatheke udlakela lwevova.
Ngiyathemba bangalithatha ukuthi bakontrole abantu besegangeni labana ngoba nxa besegangeni laphana baya kule maclans ukuthi ngiclaim kabani nxa kungayisikho lokhu ukuthi kulama bahlala emaclans kungcono barimuve basuke ngoba akusahlali unkosikazi esithi besibabili nokulala endlini balele phakathi kwamasiko ukuthi uzungelam.
Isikhulumeli samapholisa ezantsi emaNdebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele uthi obhubhileyo ngundodana Ncube oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lasiyagalombili 28 osuka eNyamadlovu. Uthi njengamapholisa bazadingisisa ngalolu daba njalo laba abayenze lesi siga bazawukhomba umuzwa lotshwala. UNdebele uthi abayisithupha kuleli qembu sebebotshiwe njalo bazomiswa phambi komthethwandaba bethoniswa icala lokubulala. Amapholisa eqembu le-Delta Troop alwisana lodlakela asuka eFairbridge koBulawayo lawa asethelekile enkambeni eGwanda ukuzoncedisa ukuqeda lolu dlakela lwemgodini. Abalaliswe esibhedlela seGwanda balindwe ngamapholisa njalo imbiko esitholileyo iveza ukuthi bazathonisiswa icala lokuphatheka kudlakela kungenani lokulimala kwabo. Udlakela lolu luza kungakapheli amaviki amabili umnumzana Baron Dube odume ngezegolide esigodini ebotshiwe ngemva kokudubula wabulala omunye osakhulayo bebanga indawo yokwemba igolide. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Izitolo zimbalwa zakoBulawayo zivaliwe kuthi ezivuliweyo zithengisa impahla ngentengo ezine kuthi abanye abafaki intengo. Umuntu uyitshelwa lapho esebhadala ngoba umuntu esiyachayisa emchineni intengo iyabe isikhuphukile. Intengo le ibalisa e-bond note, i-rand lakwele South Africa, i-dollar le-Melika kanye leyabathenga ngemali ebulenjini eyokuswayipha. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Izitolo ezivulileyo sezikhuphule intengo yempahla, ezinye sezibhalwe ukuba zithengiwe zingathengwanga, ezinye impahla sezilentengo ezidlula ezintathu osekuchiye abathengi labanini bamavinkili beqaphele ukukhweza intengo kusiya ngokuthengiswa kwemali emgambo wensitha. Osomabhizimusi bakhala ezimathonsi bathi sekunzima ukuthenga bethengisa. Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Love Momoyo uthi kulezi insuku kulukhuni ukuba kubhizimusi.
Ukucaza kwentengo sibili sokusiphazamise kakhulu ngoba asisakwazi ukuthi sijaje malini senze njani ngoba ubusuku ukusa kokusa kokusa kwamalanga lathola iprice intshintshile ukuthi uyavuka ukuthi uyathi iprice intshintshile ukuthi uyathi iprice intshintshile lokuthi uyakhweza usiya ngaphi lokuthi uyacharge i-customer i-charge njani asisakwazi.
Omunye njalo usomabhizimusi unkosikazi Sinothile Mbano laye uveze ukukhathazeka ngokuqonga kwentengo ethi labantu abasathengi.
Luphambanise kakhulu, akusela lo muntu obuya uzothenga, labo abathengayo sokunzima lokuthi sikhweze kumbe senzeni, vele sesimile sekusisipendstil.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Tobias Dlomo uthi iningi labathengisayo sebefuna irandi kumbe idola leMelika engekhoyo emabhanga.
Ya lokho kuyahlukuluza sibili ngoba kusathengeki vele impahla usozube kwazi lokuthi kumele uthengeni ngasikhathi bani kuyimalini ngoba ibond sele price yalo iswipe le price yalo iswipe le yikho cash le cash bado kuhlukuluza kakhulu ukuthi abasinikeza impahla sebefuna ama US dollars kumbe ama rand sina ama rand njengabantu asikwazi singathatha ngapha ebanka wakho.
Umumo wo womnotho eZimbabwe usukhathaza abanengi intengo yempahla iqansa mahlayana osekuchiye abathengi labathengisayo bese bunzimeni bokuphila amavinkili amanengi asevalile ukuthi avulileyo anentengo yempahla ekhuphuka njalo nje umkambo wemali wensitha yiwo osulandelwa ekuthengeni lekuthengiseni impahla ezweni osekuchiye abamavinkili belentengo ezidlula ezintathu kumpahla yinye ngimele iStudio 7 yiwo bulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kobulawayo bahlangane ukuze babonisane ngenkinga ezibhekane labanengi ekuyabhaliseni ukuthola ingwalo zokuzalwa ama birth certificate. Iningi lababhekane lalolu hlupho kufunyanwe ukuba yilabo abalahlekelwa ngabazali ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi ngakho ke uhulumende ukhuthazwa ukuba angenele aphathise laba bantu. Ubathabile Masuku weStudio 7 ungene lomhlangano obuqoqwe iHabakuk Trust kobulawayo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso eHabakuk Trust ongenwe ngabenhlanganiso ezizimele zodwa zixhaswe ngabamakhomishini athi ezamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission lebona ngokuxolelana eNational Peace and Reconciliation Commission. AbeHabakuk Trust bathi injongo yabo yikuthi baphume logwalo oluza kutsho izikhalazo zabantu njalo lube yisisekelo ekuletheni inguquko ekusebenzeni kwabohlangothi lukahulumende olubona ngokubhaliswa kwabantu. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo eHabakuk Trust unkosazana Blondi Ndebele ukhuluma ngalezi zikhexe ezitholakala ekubhalisweni kwama birth certificate.
Abangalama birth certificate eMathebeleland specifically sesikhangele ama issues because of ama issues to do with the ikukuraundi lama issues ama migration layo ayenza ukuthi abantu abaningi bengabi lama certificates, le behavior or ama attitudes abantu be ama public officials especially ku register general's office ukuthi kugcina sokusenza ama offices angkhona angabe accessible to the people kugcina sokuaffecta even ukuthi abantu befise ukuthatha ama birth certificates. So sinanzelele ukuthi kuqakathekile njengama civil society organizations ukuthi sikhangele indlela esingazenza kumbe singazilandela ukuthi si yenelise uku-influencer ukuthi abantu either ama policies formulation of ama policies alignment of.
Ukhomishina Sethule Ncube oweZimbabwe Human Rights Commission uthi ilungelo leli liqakathekile ngoba liyilo elitsho ukuthi umuntu ungubani kuqalisela ekutholeni i-birth certificate.
Ilungelo lama-birth certificate liqakathekile ku-serious ngoba yilo elitshengisa i-identity yakho.
Umnumzana Dumisani Mpofu owe Freedom First Project uthi kuqakathekile ukutholisa umuntu ama birth certificate izithupha kanye lama death certificate ngoba kuphathisa endabeni zelifa.
Le death certificate nangwayo kuqakathekile ngoba kuyancedisa ukuthi abantu bathole ilifa xa kuyi death certificate bathole imisebenzi njalo kwazi ukuthi bangaba Zimbabwe.
Amahofisi athathisa amaphepha kukhanya ale migoqo eminingi eyenza abaningi behluleke ukuthola amaphepha afaneleyo okugcina kubulala ikusasa yabaningi ikakhulu abasakhulayo abayibo abamele baqhubekisele ilizwe phambili. Uhulumende omutsha ulomlando omkhulu ukuthi enze sobala ukuthi abafuna ukuthola amaphepha bawathola lula njalo lomthetho okhona kumele uqondisiswe njalo ukhangele isimo esikhona khathesi kungabi njengenhlala yenza ukuthi abantu bahlangana lemigoqo engapheliyo. Abakade besemhlanganweni lo bavumelene ukuthi abantu abahlangana lobunzima ngesikhathi esidlulileyo okugoqela kuzehlakalo zegugurawundi ezemrambathu lezinye ezokudlwa ngudlwangu yezikhathi zokhetho kumele batholiswe lula amaphepha ngobufakazi ababulethayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Sibongile iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abenhlanganiso yomanyano wezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions bakhuthaza uZulu ukuba amanyane labo ekuthengiseleni ukuqoqwa ukuthi kwenziwe ilizwe lonke mhlaka 11 ngolwesine kokukhonona phezu kwendlela esezisetshenziswa nguhulumende ukulungisisa umnotho welizwe eseziphazamisa impilo zabaningi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
AbezeCTU bakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba aphume ngobunengi ukuzotshengisela betshela uhulumende ukuba asuse umthelo wamasenti amabili kudola osekubangele ukuqonga kwentengo yempahla lokudla elizweni lonke jikelele, besithi kabalufuni olunye njalo uhlelo lwe-ISAP. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ulandisa kabanzi ngalokhu kutshengisela abaqoqayo.
Izisebenzi ziyakhonona, zikhonona kakhulu ngokwenzakalayo kumbe singathi ngohlelo lukahulumende lokuba tshontshela imali. UZulu uyakwazi ukuthi u-RBZ kumbe i-Reserve Bank of Zimbabwe ndawonye le-Ministry of Finance bethule uhlelo lokuthi bangathola njani imali kahulumende. Abasebenzi kazijabuli ke ukuthi uhulumende ubone kuqakathekile ukuthi athatheleke abayanga.
Umoya uthi izisebenzi azivumelani nomthelo we-2 cents kudola.
Asivumelani lokuthi imali zethu esasifaka emabhanga asisoze sizithole zingamadola eAmerica, sithola ama-RTGS. Asivumelani lakho, ayisiko esakwenzayo.
Iningi lenkokheli zamabandla ezombusazwe yaphikisayo okubalisa ele Economic National Democratic Party ENDP athi avumelana lenyathelo labezCTU ukukhokhela uZulu ekutshengiseleni ukukhonona ngezinqumo zikahulumende asezithatha emizameni yokuvuselela umnotho. Umkhokheli we-ENDP umnumzana Thabani Tigere uthi usekela abezCTU kuleli nyathelo.
Singabe lokhu esibanjelelwa sizithulele kuzokwenza nje ukuthi izinto eZimbabwe zilungile ziright, kodwa umuntu wonke ngaphandle uyakhala. So singasukuma sonke, mina ngithi abantu bonke kasukumeni siyobambana izandla ngabezCTU siyenze imatch. Noma kungenani okuzosilethela khona, siyakwazi ukuthi abantu laba banenhliziyo ezimbi, kodwa kasiphumeni thina ngobuningi bethu basibone sikhona ezitradini ukuthi hayi asikufuna asikuvumelanga lokhu ekwenzakalayo.
AbezCTU bathi lokhu yikuqala kwenhlelo zokutshengisela ezizoqhubeka zisenziwa uhulumende aze alalele izikhalazo zikaZulu. Nxa engaqhubeka eqinisa ikhanda uhulumende engalalele okuthiwo ngabantu, AbezCTU bathi kuyabe kungasekho ngenye indlela ngaphandle okuphazamisa isimo elizweni kungaze kwaba lokwenziwayo. Kodwa amapholisa ahle abhala incwadi yokuvimba lokhu kutshengisela bekhumbuza abezCTU phezu kokwethulwa ngabogatsha lwentuthuko yezabelo lamadolobho ukuvimba imibuthano njengendlela yokwanqabela ukusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Encwadini elotshwe ngu-Assistant Commissioner Paul Yati we-Police General Headquarters, amapholisa axwayise abezCTU ukuba bangaze baqhubeka ngokutshengisela kwangolwesine. Kodwa abezCTU bathi bazolukhweza emthethwandaba lolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Uhlelo lwezikhonekshini namuhla sikhangela uhlelo lokubhalisa abasakhulayo abafuna ukungena kuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngomnyaka ozayo. Uhlelo lolu lugqitshwa kusasa. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 0891-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo Z-Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Okay, sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lanxa inengi lemuli zakwele Indonesia zithola iholo eliphakathi laphakathi, lelo lizwe libhekane lodubo lwesimo esihlasela abantwana sokungakhuli kuhle kubangelwa yikungatholi ukudla okwakha umzimba okubizwa ukuthi yi-childhood stunting. Kule bomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalunga abalwa icatsha abalwisa kwelesi Afghanistan abesiTaliban elidubuke labulala omunye wabakhankasela ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edalele ephalamende labasekeli bakhe abalithumi. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi uthi bonke abazatholakala bekhweza intengo mahlayana kumbe besala ukwamukela imali engayisodola lemelika bazajeziswa kalukhuni bathathelwe amalayisensi. UMohadi wethule lamazwi lamhlanje lentathelizindaba emahofisini yakhe eHarare. Kunjalo nje intsha yebandla leZANU PF ithi kumele abaphatheke kumkambo wensitha othengisa imali babotshwe bajezise ukwenqabela ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla ezitolo. Kumbiko owethulwe lamhlanje abezanu PF Youth League bathi bayavuma ukuba udubo olubangela ukusilela kwempahla ezitolo ikuswelakala kwemali yakwamanye amazwe evela kubhanga le-reserve. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi abanye bengaba bebutha impahla ezitolo besiyathengisa emkambo wensitha ngentengo ephezulu kulaleyo emele ithengiswe ngayo. Kodwa ukansila wedolobho leHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe uthi lanxa bekhona abafihla impahla udubo olukhulu ikusilela kwemali yamazwe aphetheya.
Ukufihlwa kwempahla yikho sibili okusenzakala, kodwa ayisiko kodwa kuhlangene ngoba ukukhwela kwempahla kuyikuba labo abathengisayo sebekhangelela ukuthi bona kuzabadibela ukuthi bakuzuze futhi ngenxa yalokho okwenzakalayo. Amafutha efuel aseswelakala, amakosti angikuba semakhulu. Hayi ukuthi kuthithithi nayo ukukhwela kokuthi bakhangelela ukuthi bakhweze kuphela. Engikubona mina njengokucabanga kwami kusenzakala ukuthi okunye kungakhwela okufana nama-fuel. Sekudingakala manje ukuthi umuntu acabange ukuthi mina ngenza njani i-profit kulento lale lale. Sespreada ukukhwela kwentengo kwezinye izinto ukwenzela ukuthi i-profit yakhe iphume ngokuba soza akweze kwinto eyodwa ngenxa yokukhwela kwefiwo yodwa.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu obe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-PDP uthi okwenzakalayo kutshengisa ukuthi uhulumende weZANU PF usehlulekile ukulungisisa umnotho welizwe.
Ye, abantwana beZimbabwe nje asebejale umumo weZimbabwe bayakwazi ukuthi-ke iZANU PF kayeke yenelise ukuthi-ke ivuselele umnotho welizwe ngoba iyiwo eyawudilizayo. Okuncane okuhle okwabakuthola kwenziwe umbuso kaSmith bafika bakudiliza-ke bona benelise ukuthi-ke bayenze okutsho. Osokubangele lokho esikubona kusenzakala-ke ukukhwela kwezinto-ke kuyikuthi-ke ama-market forces ebekhangelele ukuthi i-bond note likhona nje kwesikhathanyana esifitshane lizakhishwa njengoba umthuli wayethembisile. Kodwa-ke i-monetary policy abayifakileyo itshengisele ukuthi bayalindlalela, bayalilungiselela, bayalihlakulela ekhona nokuthi ukuthi lihlale likhona. Yikho ka i-market ke yasi-reacta. Ngikhuluma kanje lamhlanje ngumuntu obedipoza ubhweda obuyi-$300 mfese ngisiyawuthatha lamhla ngakuthola usuyi $800.
Isakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi okwenzakalayo kutshengisa ukuba kulesandla esibi ekukhweleni kwentengo.
Isandla esibi sikhona sivela kuye uhulumende. Akula muntu ongenza lokhu okwenzakala ngaphandle kwakhe uhulumende. Kambe uhulumende nxa esazi ukuthi abantu bayadubeka, kakula misebenzi, imali kayiceli izweni, nabagraduatayo abenzi lutho, abelokhu kubeka efaka imithelo engapheliyo, aze athathele labogogo labamfelokazi labantwana bezikolo yona leyo mali othiwa uzabathelisa yona ku-advocate. Yiso isandla esibi uhulumende lokalazwelo kamcabangeli umuntu nguhulumende wamahulukuqu bazinakanela bona bodwa umuntu vele kabamali. Isandla esibi yebo sikhona sivela kuye uhulumende ngoba vele yena ngoba uhulumende lo mubi.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi amanyathelo athethwe ngusibalukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe awukufaka imithelo kundlela esetshenziswa ngayo imali azasebenza. Ngalokho uthi uZulu kumele aqinisele njengomuntu onatha isihaqa ngoba ezasila lanxa sibaba. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lamhla likhweze edalele ePhalamende udaba lokuthi kufanele kusetshenziswe imali yamarand awe South Africa ngoba ama-bond notes isiyehlule ukuvuselela umnotho. Udaba lolu lukhwezwe isiphathamandla saleli bandla umnumzana Thapiwa Mashakada, yena ogcizelele ukuthi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe ngenhlelo zakhe. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale kuleli dale, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana James Sithole omela imakhokhoba edale lePhalamende.
Sihamba ePhalamende sile njongo ukuthi sibakhombise lapha okuphambaniseka khona, njalo siphinde sibatshengise sibanike lamacebo lendlela abangazenza ukuthi ilizwe libe ngcono. Sikhangelele ukuthi siyathemba ukuthi abantu bathembe bakhangelele kithi ukuthi udubo lolu olukhona olokuswela kwemisebenzi ukudubeka okukhangelane labantu belizwe leli, abantu bakhangele kithi thina njengebandla eliphikisa le-MDC ukuthi khona kube nobungcono elizweni. So ke kutsho ukuthi nxa sikhangele indlela okufakwe ngayo ke imotion leyana yadibhedwa ngayo, kuliqiniso ukuthi lokhu ekade sikukhuluma sikubonisa abebandla elivusayo loba nje kababuthi ngendlela elungileyo loba nje baqila, kodwa ke sibone ngani thina yiyo indlela sibili efaneleyo khonokho kade sikukhuluma. Ye, siyavumelana.
Kuzwakele lokhu ebelekukhuluma, bawuzuzile umbiko.
Umbiko bawutholile ngoba nxa ukhumbula usowaphakama njalo omunye-ke uThemba Mliswa wazokaphakama njalo u-Innocent Gonest. But nxa silapha ePhalamende simelele sithunywe lapha lilizwe lonke, ilizwe lonke likhangele iPhalamende leyi ukuthi iphume lezinqumo belemithetho ezenza ukuthi impilo zabantu zibe ngcono, ezenza ukuthi ezomnotho zelizwe lezi zelizwe leli ziye phambili. Kodwa ke okade sikubona uThemba Mliswa uze watsho njalo ukuthi kodwa abantu ama-NPs awezanu-PF ngabaziphathi njengebandla elibusayo, ukuthi nxa kungabantu abahlakaniphileyo kufanele bevume indubo ezikhona ubuzima obukhangele obubhekane lelizwe leli bese belalela okwenzakalayo. So neqiniso ye abangike ngababa ngabantu abafuna ukuvuma okusegcekeni njengalokhu kade sikubona, kodwa iqiniso yibakhona abanye abambalwa abona ababili abathathu abakhulumile babonga ukuthi hayi babonga leyo ke imotion efakwe u-Honorable Mashakada sekelwa nguThemba Ibiti.
Alo ke ngumnumzana James Sithole omila imakhokhoba edalele ePhalamende ubexoxwale Studio 7 ecingweni eseHarare. Kesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Kufe umuntu oyedwa abambalwa balimala kakubi kudlakela oluqhamuke kulwisaneni phakathi kwabojekesha abemba igolide okungekho emthethweni eGwanda. Izitolo ezimbalwa zivaliwe koBulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gandhi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.